vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate e-foreign currency, ngoba ungakhangela ivi namaviki adlulileyo laba abathengisa abalimbetho bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency, enye le babona beqilwa nxa bephiwa kuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuligudeta kwemali ezingama-foreign currency enongama-exporters besekwehleka kakhulu ngenxa yokubana exchange rate le 25 e-fixed ibinganiki confidence, njalo ibingekho reasonable, singathi ayihambelani lo mumo wenzakalayo, especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kuhyperinflation. So i-fixed rate 25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla kumbe izolo iRiozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo, ama-operational expenses ayo ayisakwanisi ukuhlanganisa ngendlela ngenxa yale-fixed exchange rate. So unanzelela ukuthi i-fixed exchange rate ibilokukhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba bafuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwakufuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars, kanti njalo uthi ezitolo izinto, intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars lange-dollar leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-civil servant ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi yabuilda i-confidence, njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kulokunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima okwakhathesi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kube sithi ku-dollarizer, ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against the foreign currency. Ngokungananzeleka thesi liyabhuqwa lona izimdola ekuseni ne-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenzayo uhulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization, kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu abaningi balesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.